amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 11 kuNhlangula 2017 usithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo akhonona ngokuthi kwezinye izigaba zelizwe alokhu ebanjwa ngamandla ukuthi acele imvumo emapholiseni eyokuqhuba imihlangano.
Kule camp nayo, i-camp yakhona isegabeni seMvuma, it's about 13 kilometers. But na nxa sibukenza umhlangano kumele siyeyibikela wona amapholisa akhona ngayo. Kodwa kulamapholisa ezigaba esila wona abafuni ukuthi sitshele kona bathi sihambe sezikhulumela ngale ngoba kufuneka lezi zizathu nokuthi umhlangano wakhona ngowani. So that's besivumele.
Inhlanganiso elwela amalungelo abesilisa eye inkundleni ithi iqhubekela phambili ngemikhankaso yokuqeda udlakela emulini.
Abanye bayabotshwa bejele athe qede ukufika aabuyele ucommunity sesebuyela ucommunity ayolotshezondileno la singakhulumela la ejele siyathi ephuma senanzelelo ukuthi abe ngizayo ephumeswe ngumuntu osejijini abe seyindoda leyana ekwanisa ukukhuza udlakela.
Wayengumqeqetshi weqembu le-Highlanders uBongani Mafo uthi sokuphele inyanga ezine elokhu engaholi kwele Botswana lapho aqeqetsha khona iqembu le-Chief.
Sithola kwazinsuku kuphoka i-300 uyabona kwazinsuku kuphoka i-1000 isalari yakho ize kwani ikuhola kwethu kaJanuwari uFebruwari hayi wahlobonga.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhonona ngokuthi kwezinye izigaba zelizwe alokhu ebanjwa ngamandla ukuthi acele imvumo emapholiseni eyokuqhuba imihlangano lanxa isisekelo sombuso selizwe singakukhalazi lokhu. Ukuze sizwe okwenzakala enkayi kosiphunyuka, sixoxele ukansila wakuleyo ndawo uSambulo Maphosa okubandlale MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
Kunamapholisa ezigaba baya-insista now and then ukuthi nxa kungaba abantu besenza umhlangano kumele baripote emapholiseni. Lapho kuripotwa khona i-champ yakhona ikhatshana kakhulu, so babe sebekhangela ukuthi siyayenza yini imihlangano yenu. Sikeza sabotshwa thina ngo-2014 sahlala esitokisini for 14 days sisesitokisini sibotshela ekhitshini sisithi sicatshini. So abantu bangani bayesaba nxa sithi asihlanganeni, abanye bangani bayesaba ukuthi asizabotshwa. Kodwa kulabanye vele abangabuyeliyo bona bezanu-PF bayahlangana almost engxenye after 2 weeks babe belomhlangano wabo kwenye indawo, after 2 weeks belomhlangano wabo kwenye indawo sibakhangele bekwenzalo. Kodwa lathi siyahlangana asibuyele emuva siyekele ukuhlangana ngenxa yokuthi basikhangele. Kule camp nayo i-camp yakhona isegabeni seMvuma, it's about 13 kilometers away from here. But na nxa sibukenza umhlangano kumele siyeyibikela wona amapholisa khona ngayo. Kodwa kulamapholisa ezigaba esila wona abafuni ukuthi sitshele kona bathi sihambe sezikhulumela ngale ngoba kufuneka lezi zizathu nokuthi umhlangano wakhona ngowani. So that's besivumele.
Baningi yini abasekeli benu, iyagcwala imihlangano yenu?
Usekelo lukhona kakhulu. Inkayi sibili ngiyakwazi ukuthi idime ngakho khona lokhu. Asibuyeli emuva, usekelo silalo sibili. Khathesi asisacatshi njengayizolo kade sihamba sicatshi ukuthi nana bengasiboni. Khathesi sesicatshelwa yibo njengendlela esizwa ngakhona ukuthi amabandla abambana. Nxa kuyikuthi amabandla abambana njalo, no doubt vele siyakwazi ukuthi inguquko izaba khona.
Nxa lixoxa labo khona ngapho bakwamukela njani kokubambana?
Yikho bakukhalelayo abantu. Nxa kungani ukuba lokungani abantu sekengani badinsela nje basiyake esizwe seliqalisa ukungani sibele kufuna ukuyekela okuyinto lokhu. Sabe sesidabuka kakhulu sesizibuhlungu ngoba abantu bathi ngaphandle kokuthi kubanjani abanye sebeze besithi nana kungangcono singavoti. Nxa abantu bengayekela ukuvumelana ngesiqhinga lonalelo sebelezibathi kungangcono bengavoti. Kodwa once bakwabanjana sibili akulamuntu ongayiyo evotini.
Lo Councillor Sambulo Maphosa wesiphunyuka enkayi sixoxelaye ekhonale enkayi. Studio 7 ayisenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Inhlanganiso elwela amalungelo abesilisa eye enkundleni ithi iqhubekela phambili ngemkhankaso yokuqeda udlakela emulini ngokucebisa imuli kanye lokusebenzelana lenkokheli zamabandla okholo kanye lezomdabu. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele isiphathamandla salinhlanganiso.
Siyasebenza kakhulu kulezi nsuku lama-church. Lama-church ihamba ema-church siyanisananzele ukuthi ema-church abantu abaningi ezimbabwe bangenile cause bangena i-church but e-church izikhathi eziningi into ezinjengazona lezo abantu bathule kabakhulume ngazo ngani. So siyazama ukuthi ema-church khonale sikhulume labo sibabonise ububi obukhona nokuthi njenge-church kuqakathekile ukuthi bekhulumisane labo labantu bezwisise uhlelo lona lolo ukuthi ukuhlukuluzana ezindlini kasiyonto enhle njalo umuntu bayahlukuluziwe kumele ancediswe ngendlela ezijiyeneyo ngoba isikhathi ema-church bathola kathi umntabi ukuthi uhlukuluziwe kancediswa ukuya ngamhlawumbe kuthi isikhathi yakhulekelwa kuphela asuke ahambe because umntulwane ahamba ele-stress ehlukuluzekile so kuyamele ancediswe aphiwe i-counseling ancediswe kangendlela zonke kumele ancediswe ngazo okwenza ukuthi sivikele ubuki obukhulu obungaba khona umuntu engahlukuluzwa sesikhathi uyothola abanye sebebuleke so sizama ngamandla onke ukuthi ungaze kusike kusonatshana isigaba sokuthi abantu bebulawe ngoba kuqalisa emntwini eyi-one kuye emulini esokungena esigabeni kugcwalele izwe lonke into naleyo kuhlukuluzana so siyasebenza futhi kakhulu nama-traditional leaders osobhuku ama-chief sinanzelele ukuthi asiwo masiko ethu asilo siko lethu ukuhlukuluzana amasiko ethu njengabantu besintwini yikuthi siphilisane kuhle siphilisane ngokuthula xa ungakhumbula izini lezakha zethu ziyakhuluma ukuthi induku kayakhi mosi okona ngomlomo kulungiswa ngomlomo kodwa sizama ukukhulisa isiko lonaleli isiko lokuthula isiko lokwakha imizi kungasetshenziswa nduku kungasetshenziswa dlakela
liyazibona yini impawu zokuthi emkhankasweni iyaphumelela
ya kuyabonakala ngendlela ezimene ejiyeneyo abanye omama ababuyayo ukuthi la bezana obaba laba indlela asebephila ngayo kulezi nsuku iyakhanya ukuthi kukhona akwenzakalayo kanti kuyini elibancedisa ngakho kwenzeka ukuthi lathi abantwana sesihlesi bakhulise kuhle ngapha bekhule nganale indlela ngoba babenanzela ukuthi obaba amadoda abo kucommunity ayesetshintshile engasiyo lawana ayehlala mhlawumbe ehlala esilwa ngaso sonke isikhathi sobele ndlela ezinhle zokukhulumisana lelokhu zene lamakhosikazi abo labantu abakhoze kulabo baba abaningi even esigabeni xa kukhulunywa ngelokhu zene ngendaba ze-development sebenanzelela nokuthi kumele kunanzelele ukubana omama bayaphatheka.
Lo mnumzana Zipho ngeZipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhatare enkundleni sixoxela ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBongani Mafu uthi uthwele amagabha avuzayo kweleBotswana ngemva kokuthi kuphele inyanga ezine engaholi kuqembu aliqeqeshayo ele-Chiefs kukanti usanda ukuxotshwa endlini abehlala kuyo ngoba engelamali yokubhadala. Intathe zindaba yestudio 7 uMartin Gwenya usipha lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Umqeqeshi weqembu elenguqu leMotlotlho Center Chiefs lakweleBotswana uhlaba umkhulu umkhosi ngoba impilo engasamhambeli kakuhle elizweni lelo. Iqembu le-Chiefs ngelinye lamaqembu alodumo eBotswana kodwa kalilamali osekubone uMafu ehlala inyanga ezine engaholi. UMafu uthi lokhu wagcina ukubona imali yeholo ngozibandlela.
Ukuhola kwethu kukajanuwari bekungama-ingipho-ngipho ekhulunywa ngabantu ukuthi besithola kwezinsuku kuphiwa kuyi-300 uyabona kwezinsuku kuphiwa kuyi 1000 isalari yakho izikwane ikuhola kwethu kajanuwari kufebruwari hayi wahle kuma.
Uthi usanda njalo kuxotshwa lapha dehlala khona ngoba kungabhadalwanga imali yokuhlala endlini i-rent.
Bathuyisa kombe eflatini afika liweldelwe abanikazi beflat bacine becaphuka ba-weldy flat so ngingukhothi nginje bese ngikhotha ngingacotha i-game sicothe ukudle ukudla i-orabha that day ngajaiva ngayezimbabwe ngaphenduka futhi ilanda yokuhlala khona ethimini yethu kube ngibathanda lokho ngibathanda bengalukisa next season ngizabuyela xa kwehlule njalo ayenza hamba ngixoxozele ekhaya khona ngale lami idla amapondi lawo.
Noma nje iqembu lakhe belibhekane lobunzima bemali uMafu ugqibe isizini ephakathi kwamateam ayisishiyagalombili kungalani yemklomelo okutsho iCenter Chiefs izangena kumncintiswano olemali oyiMascom Top 8 kusizini elandelayo. Iqembu lomunye weZimbabwe oqeqesha kubanga eliphezulu eBotswana eleBTC Premiership uMadinda Khathazile Ndlovu eleOrapa United liqede lingelesithathu. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSahavron kweleBotswana.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu Mike Hove. Namhlanje ngixoxa labasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship kulumnyaka abeza kwele Melika ngolesine. Nginonkosazana Thubelihle Ndlovu ozabe efunda ecollegeini le University of Nevada lapho uzabe phatha udaba mayelana ngezebhizimusi. Ngiyakwamukela kuhlelo Mandlovu. Awungitshele uzizwa kanjani ngaleli thuba?
Ngizizwa ngijabula kakhulu. Into kade ngilindele and akujayelekanga ukuba le opportunity enje and ngijavule kakhulu.
Awungitsheleke Thubelihle, wena njengomuntu osakhulayo ukumsebenzi onjani?
Okay, mina ngathi ngikwezemali, kwezefinance, banking and finance, ngize ngisebenzela ama-banks khonapha koBulawayo ever since I was ngileminyaka engathi maybe 19 and sengisebenzela amabhenki angafika maybe 4 to 5 and ngase ngiqalisa eyami company eboleka izimali esingathi ngesilungu yi-microfinance eboleka imali omama labatsha kuthiwa yi-Potify Investment.
So awungitsheleke sisiwami, ngombono wakho uhlelo lweMandela Washington Fellowship luzathuthukisa ulwazi lwakho mayelana ngezemali, ibhizimusi kanjani?
Ngikhangelela ukuthi nxa kuthiwa ukhethiwe phakathi kwama-applications ayi-70,000 it means abantu engibahlangana labo khona ngale kwele Melika ngabantu abayizingcitshi endaweni zabo lapha abasebenzela khona. Ngiyabona ukuthi kuzayenza ukuthi lami ngiloleke kakhulu ukuthi abazangitshela khona, abazangifundisa khona, ngihamba khona ngile ngifuna ukuyafunda, ngifuna ukuthi ngiyabe ngumuntu othuleyo, ngifuna ukuthi ngilalele ukuthi kanti bona bakuhambisa njani emazweni abo, bese ngifunda futhi laseMelika ukuthi kanti bona benza njani ngezemali, ngezamabhanga, bathuthuka njani. Nxa sengiphendula lami abantu bayithi bazaba lakho ukuthi bathuthuke ngoba phela lami ngiyabe sengibaphathele okuzabathuthukisa.
Njengomunye ohlelo lolu ukhangelele na ukuthi uzadabuka lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Phela ubudlelwano yiyo into injongo yokuthi vele sihambe ukuthi sibe lobudlelwano obuqinileyo labo, sikwanise ukuthi noma uhlelo lolu soludlulile senelise ukuvakatshelana ukuthi siphakamisele i-Afrika.
Umusuqedile ngale mfundo zakho ukhangelele ukuthi uzabe ungula inhlelo ezinjani ezizasiza abantu?
Hey, mina ngikhangelele ukuthi nxa ngivela eMelika mina ngibone ngani ngombono wami hayi uBulawayo wonke layo uzabe sefikile eMelika lomzingwane lokubi lapho esisebenza khona. Nxa mina sengivela khona ngibone ngani kuyabe kufana nje lokuthi uBulawayo lomzingwane lokubi labo sebefikile eMelika.
Hayi, sikuzile kahle Mandlovu, siyabonga kakhulu. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Ngixhume njalo umnumzana Sandiso Mkwananzi, yena ozabe efunda ecollegeini le-Oklahoma State University. Mkwananzi, wena-ke ulibona njani ithuba leli?
Mina ngingusandiso Mkwananzi ovela esigaba emadibeleleni North. Ngakhuluma ngeMandela Washington Fellowship ukuthi imvulamehlo yamphakamisa lapho kade ngikhona, yangenza ngabona izinto ngendlela etshiyeneyo. Ngakho engakutsho ukuthi uhlelo lolu lubuye empilweni yami ngesikhathi akade ngiswela khona.
Lapho ufika la ukhangelele ukuthi uhlelo lolu luzawathuthukisa olwazi lwakho mayelana ngezobhizinisi okungakanani?
Ngikhangelele ukuthi lapho ngisiya kwele Melika, uhlelo lolu Mandela Washington Fellowship lungiphathise kakhulu ekuhlanganeni labantu abacabanga njengami, engathi meeting of like minds.
Bengicela ukuthi uphinde ungitshele ukuthi ukumsebenzi onjani.
Mina ngiyistudent e-University of Zimbabwe, ngenza i-vet science. Kodwa part time I am a volunteer in this cooperative, like it's called a savings and credit. At the same time ngizama ukukhulisa yami company. Supernova zakade ngayiqala ngiphakathi kwe-10 cent. Yaba i-idea engayinandelelayo siyaselakala ulwazi olunjalo lwe-business.
Uma usuqedile ngalolu hlelo ukhangelela ukuthi uzabe uyenzani ngolwazi lwakho?
Ngikhangelele ngathi into nje ezimpahla engizazo, kodwa kumqoka kulakho konke ukuthi ngibe khangelele lokuthi abantu baphakanyise ekwazini indaba ze-business.
Hayi futhi lawe bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, isikhathi sedliwe nguMangoyi, masidibane ngeviki ezayo. Lingakhohlwi kodwa ukungena kumsakazo wethu kusasa, lapho sizabe sixoxa labanye ontanga abakuhlelo lolu lweMandela Washington Fellowship. Olivalelisayo nguMike Hove, lilalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku-shortwave 4930, 6065, 15460, laku-13860 kilohertz. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Ngingalithola njani izulukandaba lapha elikhona khona? Ngapho-ke ngemakhaya mina lapha-ke ngiyaphila. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokubhekane lamantombazana kanye lamajaha emazweni athiyeneyo. Siyakwazi ukuthi kula abantwana beZimbabwe abaningi kakhulu abahlala emazweni, so sifuna ukuza ukuthi impilo yabo ingani ihamba njani. Kodwa-ke hayi, asilabo lamhlanje silomama uPastor Polite Zamkhosi. Sakubona-ke mkhosi.
Yebo babalinjani?
Hayi siphile kakhulu. Kunjani khona ngapho-ke eBhilitane?
Hayi
Bhilitane namhla sibona ilanga kulu lapho ukuthi abantwana abaningi abavele eZimbabwe basemazweni athiyeneyo. Sizwa kuthi abahlupheka sibe nxa ukuthi sebefuna ukuthi enxa adinga ijaha kumbe adinga intombi, akufani leZimbabwe phela. Uhamba njani ngokuzwa kwakho?
Ngibona ukuthi bayabale ndaba lokuthi uma sebedinga intombi or ijaha bethole umuntu wakubo. Into engiyibona I think kuya ngokuthi umntwana wangikhona wasuka nini ekhaya. Uma kuwukuthi ukudale lapha ama-interest I think ayahambahambe alahleke, ababengasela sikhathi sokuthi ngithole umuntu wasekhaya. Suka sekuyizitiso zethu thina njengabazali ukuthi hheyi bakithi ngathi umntana ami angathola umuntu wasekhaya. But bona uma ukhuluma labo uyazizwela mpela ukuthi hhayi kubo akusaqakathekanga kangako.
Uyakuhlanganela kho yini kunokuthi abantwana bayabuya bezecela kumbe ukuthi bacebise ukuthi benzeni xa sokubuya udaba lolo?
Hayi lokhu mina ngiyasebenza kakhulu labantu abatsha. Ngikho ngisitsho ukuthi kubo angiboni ukuthi kubaluleke kangako. Kubalulekile kithi ngoba uma uhlala labo phansi ubabuza ubabonisa ukuthi hheyi mntanami, kungaba kuhle kanjani ukuthi uthole umuntu wakini, noma kungasikho ukuthi kumele mbuze ubuyele ekhaya, but nje umuntu or ungaso muntu wakini ukuthi kuyabe sekungumuntu wakini impela wasesindebeleni, but nje umuntu wase-Africa. But bayakutshela nje kahle ukuthi hayi thina kithi lokhu akubalulekanga. Njengase endlini yenkosi esikhathini esiningi okhanya ubalulekile kubo uma ubabuza ukhuluma labo, but as long umuntu ekholwa ukuthi ubuyaphi kubo abakubona ukuthi kubaluleke ngaleyo ndlela.
Pho-ke kulabo bangazani bahlangana lodubo lolu, ubatshelani nxa ukuthi bangakubuza?
njengomfundisi lami ngicela khona apha endabeni yokuthi bawuthi umuntu ewathola umuntu ozwana layo umthandayo engumuntu okholwayo ngibona ngathi kokubaluleke ukwedlula ekuthini ukuthi uzuthi emntwaneni hayi wena mntwana ngifuna uyethatha ekhaya uthathe umuntu wakini umuntu wasesikweni so ngibona ngathi makufika ebantwaneni akufanani lesebantwini abadala like abantwini abantanga like ontanga bami uma umuntu elapha efisa ukuthi athole umuntu esikhathini esiningi isithi nje mina ngangathathanga uma ngibona ngibona ngizibona ngingathatha ngolunye uhlobo then yikho lapho kuba le nkinga khona ebantwini abadala but ebantwaneni angiboni ukuthi kule ngxaki kangako siyabathadisa abanye bathade bathada abantu bakwamanye amazwe abanye bathada belungu siyabathadisa nje kusa kwamalanga bakhanya abanayo inkinga
ye nxa singavala-ke ngamafitshane-ke ubona ngazani-ke okuhlupha abadala kuyini ukuthi begcina besithi hayi phela thathwa ngumuntu onje kumbonje
I think kulokho nje ukuthi thina phela sifuna isiko lethu la kuyahamba-hamba kusixaka ukuthi sifuna umuntu suke ufuna umuntu wakini and uma engalike kunje ungumuntu wasesindebeleni ufisa umuntu uthi uma ngathathwa ngumuntu wasesindebeleni esikhuluma ulimi olufanayo esizwanayo I think i-culture ngoba kuyahamba kuhambe kuxake esikhathini esiningi ama-cultures angahambe ehlukane especially I think ebantwini abangakholwayo
ye siyakuzwa kakhulu-ke sibungile kakhulu-ke Pastor Polite Zam Nkosi khona ngapho-ke eBhilitane
yebo baba
ye ungadinelwa kusasa mama
allright aba libe losuku oluhle
ilawo kube njalo mama
okay bye
bye ye siyambonga kakhulu-ke upastor Polite Zam Nkosi yena ukhona ngale-ke eBhilitane ungumfundisi sibili kodwa uyakhangela nangalezi ezomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke nginethemba lokuthi sihlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilane
Siyabonga Gibbs, ngesizwe eziphathelane lokholo silontungamela inkomo weStudio 7.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama unguntungameli inkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kakhulu lami mpingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphatheleni namhlanje
namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngokuthi kumele ukuthi umuntu abe lesineke njalo-ke kulolutho oseliphume esikristwini lokhu kuba lesineke njalo lokuthi abantu bekwanise ukuzinikela umuntu engabuyeli ngemuva bengikhangele kwabaseroma ichapter ka-5 ngibala uvesi ka-3 lo-4 uthi yona ngenxa yalokhu-ke kasithokozenini phakathi kwendubo zethu lokukhathazeka kwethu ngoba nxa sithokoza phakathi kokudubeka kwethu siyazi ukuba ukubandezelwa lokudubeka lobuhlungu kukhipha ke isineke njalo kukhipha lokuqina umuntu engabuyeli ngemuva uverse 4 yena ukuqina ke lokhu kuletha ukuba umuntu akhule esimeni sakhe abe lokuzwisisa njalo ukukhula lokhu-ke kuletha injabulo njalo lethemba lokuthi umuntu uzakuba nempilo enaphakade eyensindiso kusho ukuthi singakhangela inkolo ezikhulayo kakhulu njalo singakhangela ikakhulu inkolo lezi ezi-small lemezesityawa sinanzelela ukuthi zikhuliswa ukuthi abantu bakhona nxa bezinikela abayesabi ukudubeka abayesabi ukuzinikela impilo yakhe yonke yikho sibona ukuthi loba nje singakukhuthaza kungayisonto elungileyo kodwa iyananzelela ukuthi bakwanisa lokuthatha impilo yabo ngenxa yokuthi babekholwa entweni leyo abayikholwayo umuntu uyikholwa ngenhliziyo yakhe yonke mbona ngani isikristu sesakhipha kakhulu thina esikristwini ukuthi umuntu kumele abekezele loba edubeka njalo sesakhipha kakhulu ukuzinikela ngenhliziyo inhliziyo yomuntu yakhe yonke. Because nanzelela ukuthi amaKristu amaningi esihlangana nawo kathe sinasikhangela umbhalo lo uPaul okhulumayo lapho ekhuluma labaseRoma ngesikhathi esekhuluma labo kwakuyisikhathi amaKristu ayehlukuluzwa khona ngokukholwa kwabo. Abaningi ibandla lisaqalisa babethathwa betshiswa emlilweni, abanye njalo bebotshelwa ezigodweni kukhululwe izinja kumbe kukhululwe izilwane zibadabudabule. Ngakho ukuba ngumKristu kutsho ukuthi kwakusitsho ukuthi wawusuzimisele lokufa ufela ukholo lwakho. Siyananzelela ukuthi uJesu uthi yena mina umuntu uthi yena nxa uJesu ekhuluma uthi umuntu ambona engumlandeli wakhe ngulo kwanisa ukuthatha isiphambano sakhe amlandeli. Nxa sikhangela yena uJesu ngokwakhe ecanda indlela yethu yesiKristu simbona edubeka ezefika esibangeni sokuthi ebethelelwe esiphambanweni alahlekelwe impilo yakhe. Kutsho ukuthi wayezimisele ekholwa ke yena ukuthi lolu hambo uNkulunkulu ayembekele lona luhambo luqakatheke kakhulu, njalo yena akholwa kile ukuthi wayengayisabi lokuthi le mpilo yakhe angayilahlekela. Wayengayisabi ukudubeka, watshaywa, wenziwa izinto eziningi-ningi. Loba nje nxa sisiya phambili sikhangela uPaul ekhuluma kwabasePhilippians esithi yena esenza konke lokhu wayevele uJesu khonapho enguNkulunkulu kodwa akazange akwesabe ukuba uNkulunkulu wakhe wakuhlubula wathatha ke isimbatho sesisebenzi. Ngakho abazalwane abaningi kumele sifunde ukuba nesineke phakathi laphakathi kokudubeka. Isineke siletha ithemba, siyaletha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu njalo uyakwanisa ukuthi asiphumelelise entweni esiyithembayo. Abantu abaningi abalasineke yikho sifumana intombazana umuntu esehlule ukuqeda isikolo ngenxa yokuthi kalasineke sokumelela ukuthi azathathwe achade kakuhle ugcine sesithwala ehlule ukuqeda isikolo. Siyabona abanye abantu abangalasineke sokuthi umuntu alungise impilo yakhe anothe kakuhle agcine etshontsha agcine sesiye ejele ngoba abantu abaselasineke.
Kwigqibe mfundisi.
Niyabonga kakhulu. Namhlanje siyathandazela isineke egama likaJesu. Sithandaza ukuba lalabo abagulayo, lalabo abangezwa kuhle, uNkulunkulu aliphikise libe lesineke lokholo lokuba uNkulunkulu uzalisilisa ngegama likaJesu. Sithandazela abancane intanga, ama-youth ethu, sibabeka ezandleni zikaJesu ngegama lakhe namhlanje lilamandla ukuba uzabanika isineke sokumelela izinto eziningi. Bakhuliswe nguye, bakhuliswe elizwini lakhe ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda, igama nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. umculo kaJays Marabini esithi Ntombenhle. Usiqhubela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.